indaba zethu lamhlanje. Abanye abasekeli bebandla lezanu PF batshengisela esitaladini besithi akumelanga unkosikazi Grace Mgabe achothozwe kulandela ukutshaya kwakhe unkosazana Gabriela Engels weSouth Africa. Izizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa zithi kumele uhulumende abanike izithupha esifanakalayo esigodleni seZimbabwe esiseGoli ukwenzela ukuthi zivote ngomnyaka ozayo. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni, lamhla uZulu sekhuluma liphuma lize lishona ngosodwa wabantu obenxuswe luhlangothi lweZimbabwe Tourism Authority ukuthi abuye kumbukiso weHarare International Carnival. Abanye bathi akumelanga abuye ngoba kagqoki isembatho sensitha. Bakhona abanye abathi bamthande njalo. Iqembu leHighlanders lithi kalisoze lixolele umqeqeshi walo u-Errol Akbay nxa engakasoze enze kahle emdlalweni olandelayo. Ku-Livetalk lamhla kuhlelo lwezana lezeZimbabwe ekuhlala kwamanye amazwe sixoxa ngokubhalisa abantu kugwalo lwe-Voters Roll ngesikhathi uhulumende esithi sokumele abantu balahle izithupha zamazenge. Tumelani imilayezo lona kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6065, 15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.